besiyapetishina ke i-Subject Tribunal Court ekwesevinduke eNamibia ukuthi sifuna ivulwe ngoba iZimbabwean government yathi ngemva kokuluza kwayo icala lokuthi ama-plus ayathathela abamhlophe awabuyele kubanikazi yakhuthaza amanye amazwe e-Southern Africa awe-Subject ukuthi kawasuspende ama-operations awe-Subject Tribunal Court.
Manje ungasitshela ukuthi uhambo lolu luphumelele na njalo likhangelele nini ukuthi kube le mpendulo?
Ngiyabonga kakhulu. Uhambo lwethu luphumelele kakhulu. Sinanzelela ukuthi ukuya kwethu ngale okwenza iZimbabwean government yagqugquzela amanye amazwe ukuthi avalise liyakhothi ukuthi babebone ukuthi iZimbabwe ilamacala amaningi kakhulu okuthi nxa engathethwa yikhothi enjenge-Subject Tribunal Court uhulumende weZimbabwe engatholakala elecala. Ungananzelela thina kakhulu kathe sibhizi ngodaba lwe-self-determination esesi-approach-e inhlangano zomhlaba ugoqela bona o-SADC, o-AU, o-UN la amanye amazwe anjengabo-Britain angama-stakeholders edabeni lwethu. So-ke lokhu kuyabethusa kakhulu ukuthi ikhothi enjana ibe khona isebenze ngoba kuthi ukuthi amacala anjengayo e-Gugurawond genocide masingaphanyeka laphana lo daba lwethu lwe-self-determination ikhothi liyana ingalibamba ngendlela eqondileyo. So ngokunjalo sathi sisikhona ngale eNamibia sathumela futhi ingwalo zethu kuma-lawyers ethu kwele Botswana ukuthi ayeseva i-SADC House ngoba sinanzelela ukuthi i-court leyo tribunal yayingasiyo ama-head of state e-Southern Africa but ngeyokuseva ama-citizens amazona lawa ase-SADC.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani uzaqala nini umthethwandaba wangikhona ukusebenza njalo likhangelele ukuthi liyahambisa nini udaba lwe-Gugurawond?
Ye, i-court leyi njengoba sesiqalile lamanye ama-stakeholders ukuphakamisa udaba lolu asoze silubeke phansi ngoba vele abakwenzayo akukho emthethweni njalo baba divided amanye ama member states e-SADC awakusekelanga ukuthi ikhothi leyi suspend ama operations. So ngokunjalo sesivumelene lama stakeholders njengoba labona ukuthi sasilama lawyer khona ngale Namibia silama lawyer khona ngale Botswana handa over ipetition e-SADC House kutsho ukuthi udaba lwethu luphezu kwamagqwetha ukuthi balugijimise kabanzi. Ngabona liyananzela ukuthi le khothi liyana ayikesulwa ukuthi i-SADC Tribunal kutsho ukuthi ngezindlela ngokomthetho ukususpendwa kwayo vele kwakungasonto eqondileyo bakwenza beganga. So thina sizaqhubeka-ke sifaka i-pressure ukuthi ikhothi leyi ivulwe ngokwasemthethweni ibuye isebenze ngoba ukuvalwa kwayo vele kwaba lokuganga phakathi kakhulu. Uhulumende weZimbabwe sebona ukuthi icala lama-farmers waliluza.